Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 18 kuNhlangula 2020 nguNtungamili Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus selikhwelile njalo laya ku-401.
Kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali nale ayikwani lutho.
Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge-50% besithi ilokhu incane kakhulu limali.
Izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against the foreign currency.
Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye leleme liga. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus likhwelile njalo izolo ntambama laya ku-401 ngemva kokufunyanwa kwabantu abalichumi abavele kwele-South Africa belawo lomkhuhlane. Phakathi kwabalichumi laba abayisithupha ngabahlala eHarare, ababili ngabakobulawayo. Oyedwa ngowe Mashonaland West kuthi oyedwa njalo ngowe Midlands. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani labantu asebesindile lalo selikhwelile laya kumachumi ayisithupha lantathu 63. Asebefile bona balokhu bebane. Idolobho leHarare yilo elihamba phambili ngabantu abalikhulu lamachumi phose ayisithupha 156 abalomkhuhlane we-coronavirus, lilandelwa imaswingo elabantu abangamachumi amahlanu kuzobuya isabelo seMatabeleland South. Sona esilabantu abangamachumi phose amahlanu 46. Bonke ababanjwa umkhuhlane lo kulezi nsuku ngabavela kwele South Africa. Emhlabeni jikelele i-coronavirus isibulele abantu abangu 445,000 njalo iyahlasela abangu 8.2 million. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo kanye lokubahlawula ama-allowances ngedola leMelika besithi kayeneli lutho limali. Umphathintambo obona ngezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazise izolo ukuthi izisebenzi zikahulumende sezikhwezelwe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini i-50% njalo zizahlawulwa imali eqondane lengozi yomkhuhlane we-coronavirus. I-COVID-19 allowance engamadola angamachumi ayisikhombisa lanhlanu eMelika 75 US dollars ngenyanga. Uncube uthe njalo abake basebenza kuhulumende asebathatha impentsheni bazabhadalwa i-30 US dollars ngenyanga. Uthe lokhu bazakwenza okwenyanga ezintathu ezilandelayo besakhulumisana lezisebenzi phezu kweholo. Inyathelo leli lize ngesikhathi abongi betshengisela eHarare izolo bekala ngeholo eliphansi. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ifuna ababalisi baholiswe imali engange 520 US dollars ababeyihola ngo 2017. Sixoxele siphathamandla salinhlanganiso eMathebeleland South unkosazana Melissa Chingwanangwana.
Thina njengehlanganiso yeAthuza Imali ethenjiswe nguhulumende asiyamukeli. Ngibona ngani ababalisi abaningi bayakhala, kungakhanya ngani imali eningi kakhulu, kodwa xa sikhangele indlela into esezikhwele ngayo imali yena le ayikwani lutho. I-75 US, ngizaqala nge-75 US. Nxa kuthiwe 75 US yi-allowance, kutsho ukuthi ayisosalari. So asiyibali le phakathi kwemali yethu esiyihola every month, ngoba kudlula inyanga ezintathu imali le izahamba, and nxa sihambile sisala sithweleni ezandleni. Isalari yethu esivele siyithola nxa kuthiwa 50% yi-50% yemali encane kakhulu ongeke uthenge igrosari epheleleyo ngayo. So asiyamukeli ngoba vele incane kakhulu, ayilingani le mali esivele siyikhalela i-$520 esasiyihola ngo-2017. Ngibona ngani abaningi bazavumelana lami nxa sisho ukuthi ungayihlanganisa imali yonke le esiyithenjisiweyo, awungeke uthenge okubambekayo usuthiseke ukuthi hayi ngihambile emsebenzini nansi imali engiyiholile.
Khathesi njengababalisi lihola malini, njalo nxa isingenile i-50% le eseliphiwe liyabe selihola malini?
Imali esiyihola njengababalisi ingafika 2800. Nxa sisicalculator kuthe 50%, singathi 50% e 2800 isinika 1400, kutsho ukuthi imali ethu ikhwele nge-1400. Sesiyihlanganisa le 2800 isinika imali engange-4200. Sesiyihlanganisa le allowance le ezahamba after 3 months, singaphuma le mali enjenge-6000. And i-6000 yimali encane kakhulu nxa sikhangele intengo ezikhona lapha eZimbabwe. Ichukela siphosa ukufika 300. Amafutha lawo intengo zangkhona ziyakhwela every day. Ungena nje ezitolo uyathola amaprice ekhwelile insuku zonke. So i-6000 ayisenelisi lutho njengababalisi. Yikho thina abe-Athuza City asiyamukeli, ngoba nxa ngikhayeli i-medical aid premium kumbe i-funeral policy, abanye sebekhipha imali engange-800. Nxa ikhipha ku-6000 kusho ukuthi usubuyela endlini, ubuyela ungatholanga lutho. Akula nto ozayithenga, kutsho ukuthi akula property ozayithenga endlini, akula zigqoko ozazithenga, ngoba i-6000 kunje. So ingakwenelisa ukuthenga ibhatshi nje, kutsho ukuthi imali esiyiholayo ilingana le mali yebhatshi elingagqokwa ngumuntu oyi-1. So anjengababalisa imali le asiyamukeli, incane kakhulu.
Unkosazana Melissa Chingwanangwana isiphathamandla senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-Athuza. Inhlanganiso le ithi izatshengisela ngomvulo phezu kodaba lweholo lolu. Sixoxe njalo lesikhulumeli sayo umnumzana Nation Mozitirwa.
Akula into esithabelayo, akula into esithokozisayo, ngoba khonoko abakuyenzileyo akuso ukuthi basingezelele imali, yikusiqabela amanga besiroba. Ngoba into esiyifunayo from kudala yinto yokuthi basinike imali kade siyihola kudala, minimum of $500 kubabalisi. Ngoba bona from kudala kade besintshontshela imali besiholisa ngama RTGS dollars engahambelaniyo lemali kade siyihola in US dollars. So akula into esiyithokozisayo, ngoba into esiyifunayo i-500 US dollars minimum salary kubabalisi. Not lokho abakwenzileyo, lokho yikusithethisa, yikusidelela njengesisebenzi sikahulumende.
Lokhu kungabe kusitsho ukuthi abuseyi kuba lokutshengisela yini? Kuyini futhi okunye belifuna ukuthi likwenzelwe?
Ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo, ngoba uhulumende kaphendulanga isikhalazo zethu ngendlela kade siyifuna, ngendlela esiyikhangeleleyo. Ngoba singahlanganisa 50% yona le nge-$75 yona le COVID allowance esiyibiza ukuthi i-face powder allowance, ngoba kayihlali konke lokhu akudluli $120. So ukutshengisela siyatshengisela sibili ngomuvulo until uhulumende asinike imali esiyifunayo $500 ngenyanga minimum kubabalisi. Into zonke ezithengiswayo sezithengiswa ngentengo yemali yaseMelika. Ama-rentals sokufunakala ama US dollar 20 to 15 US dollars ugada umchova emgwaqweni usuka kobulawayo usiye indawo esifana nale wange sokufunakala ama 15 US dollars so khonoko abatshona besithi basingezelela imali besinika RTGS dollars akuncedi ngalutho ngoba ama price ayebe lokhu egijimisana ngama rates ama US dollar so isolution yikuthi polisa ngama US dollars kuphela 500 US dollars minimum salary.
Umnumzana Nation Muzitirwa isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Uhulumende uthi amabhizimusi sokumele ahlele intengo yezinto zawo ngedola leZimbabwe kanye lelemelika. Umbiko lo wethulwe ngusibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe, umnumzana John Mangutka izolo. UMangutka wazise njalo ukuthi usesule umthetho obuphoqelela ukuthi idola lemelika lithengiswe ngentengo ehlelwe nguhulumende okuthiwa yi-fixed exchange rate ngesiNgisi. Uthe amabhanga yiwo asezabeka lintengo phansi kohlelo lwe-foreign currency auction system. I-Reserve Bank ibibamba amabhanga ngamandla ukuthi athenge kumbe ukuthengisa idola lemelika nge-1:25 lanxa emkambo wensitha. Idola lemelika elilodwa belibiza amadola eZimbabwe aphezu kwamachumi ayisithupha. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Lele bekungasebenzi obekusenzakala ukubana sithi sile fixed exchange rate foreign currency ngoba ungakhangela even amaviki adlulileyo laba abathengisa abalimbetho bogwayi bebanga umsindo bethi bayakwamukela ukuthi bazaphiwa imali yabo yi-foreign currency enye le babona beqilwa nxa bephiwa ukuthiwa yi-fixed exchange rate. Uzananzelela njalo ukuthi esingathi yikuliquidata kwemali ezingama-foreign currency enongama-exporters besekwehle kakhulu ngenxa yokubana exchange rate le ye-25 e-fixed ibinganiki confidence njalo ibingekho reasonable singathi ayihambelani lesilo muwenzakalayo especially nxa sikhangele ukuthi ilizwe le-inflation pressure enzima esingathi kwesinye isikhathi iZimbabwe isingenile kwa-hyperinflation. So i-fixed rate 25 ibingasebenzeki ngayo. Ungakunanzelela njalo amakhampani amakhulu esingathi kulanga lanamhla umbe izolo i-Riozim ikhulumile yathi iyehluleka ukuproducer ngenxa yokuthi ikhanywa yi-fixed exchange rate. So ama-expenses ayo, ama-operational expenses ayo ayisakwanisi ukuhlanganisa ngendlela ngenxa yale fixed exchange rate. So unazelela ukuthi i-fixed exchange rate ibile ukhama ukhulu kwi-economy, khama amakhampani, khama laba bafuzi bethole imali engaphandle. Ngakho leli nyathelo lokususa i-fixed exchange rate kwafuze lenzakale kudala.
Uhulumende uthi usezabhadala izisebenzi zakhe ama-allowances nge-US dollars kanti njalo uthi ezitolo izinto intengo yezinto kumele ifakwe nge-US dollars langedola leZimbabwe. Singathi lokhu kuveza yini ukuthi sesiphenduka ku-dollarization ka-2009?
Ukukhoshina okwenziwe i-government ama-civil servant ukubanika ama-US dollar kuyindlela esithi iyabuilda i-confidence njalo nxa sikhangele i-hyperinflation lokuluza amandla okwezimdola kuloku kunceda lobubelo kuzisebenzi kahulumende kuba nalazo ziphiwe enye yomrholo wabo ngama-US dollar. Kunzima kwakathesi ukubana sithi sesibuyela ku-US dollar kube sithi ku-dollarizer ngoba ungakhangela yena uhulumende akwenzayo loba amapolisa azama ukwenza izindlela zokuzama ukuqinisa njalo kumbe esithi ukustabilize i-local currency against foreign currency ngokungananzelela test liyabhuqwa lona izindola ekuseni le-meaning ezinye imali zamanye amazwe. Kuqakathekile ukuthi sizwisise lokukhangela akwenzayo ayibhadala uhulumende kutshengisa ukubana asikayifika ku-dollarization kodwa yona economy ngalesi sikhathi loba abantu abaningi balesifiso njoba banjalo bakhangelele ukuthi si-dollarize.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho ubexoxa le Studio 7 ekobulawayo. Kuvikwa bekuthuli kobulawayo izolo kulandela ukuxotshwa kwabantu enzikini yedolobho kanye lokuvalwa kwamabhizimusi ngamasotsha lamapholisa ngolwesibili. Ukuxotshwa kwabantu lokhu lokwaliswa kwabo ukuya emsebenzini kumangalise abanengi ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa soyekethisa iziqondiso zokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus njalo wavumela amankampani ukuvula. Ukuvinjwa kwabantu lokho kuqale eHarare ngeviki edluleyo kwaza kobulawayo njalo izolo amasotsha lamapholisa ebevale idolobho leKwekwe. Isikhulumeli sikaMnangagwa umnumzana George Charamba eloba enkundleni yeTwitter uthe uhulumende uvale amadolobho la ukuze enqabele ukungezwa athi bekuqoqwa izitha zikahulumende labamabandla aphikisayo. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu olilunga njalo lebandla leMDC Alliance.
Abantu bayithukile bathi funa sebefuna ukuchaya ikhulu uhulumende nalo khona kaMnangagwa wangena la engekhulu bekungumbono wokuqala lo. Umbono wesibili bungokuthi kuwe kwenzakala eHarare kumavika aphelileyo kuthe kuqeda ukwenzakala khona lokho ebusuku abantu belele amasotsha lamapholisa ke baphelekezela ke uMonzora lomakhuphe ukuthi bahambe beinveda iHarvest House. Yikho ke kube lo mbono njalo abantu ukuthi funa bafuna ke kuzothatha ke amahofisi kaMDC kobulawayo yikho kusenzakala ube umbono wesibili lo. Ikanti umbono wesithathu ube ngokuthi ke bakhonona ngezimali ezintuthwane ngoba kukhangele bekusazakala ukuthi bebephiwa kama-back pay ke inyanga ezidlulileyo ke kule inyanga kukhanya ke abayiphiwa ngaleyo back pay okwenza ukuthi abantu bacabangele ukuthi yikho kwenza ukuthi bahlukuluze ke abantu. Mbona ingani ke nalo umbono wesithathu ubungaba ngaba yiwo liqiniso ngoba sibone nangu uhulumende namhlanje usepanikile usebanika ke i-50% pay rise usebanika ama $75 US dollar osokuthwe laye bazayiphinya ngazonke i-COVID-19 allowance. So sibone ngani uhulumende ke uyethukile ke ngabakwenzileyo sephendula ke ngendlela kade betshengisela ngayo. Yikho ke umbono wesithathu ukuthi hayi bekuyizindaba zemali ukukhanya zathi yiwo ngabe uqinisekile sizile njalo ukuthi bebesekhwekhwe sithemba ke abasayiphambili njengokuba sebephiwe ke izimali kade bezifuna ngaphandle nxa bengasuthiseki kushouthi sizababona beqhubeka ngamadolobho behlukuluza abantu bevala ukuthi idolobho lisebenze abantu bengayi emsebenzini.
Kuliqiniso na ukuthi bakhona abahlukuluziweyo kumbe khona ukutshaywa ngamasotsha lamapholisa?
Kuliqiniso bakhona abatshayiweyo ngamapholisa, bakhona njalo abathotshiweyo ngamapholisa behlangene lamasotsha. Obekusenzakala yikuthi nxa besithi phenduka ungabuza imibuzo bekusiba licala yikho kade utshaywa khona ke. Kodwa ke nxa bangathi phenduka ungabuza imibuzo la usutshibilike nje ubuyele, hayi bekusiba inhlanhla ungatholi ukuhlukuluzwa lokutshaya. Kodwa ke bakhona abatshayiweyo ke kade bebuza imibuzo kumbe bedinga ukuchasiselwa ngendlela yokuthi bekumele babe semsebenzini bebedingakala emsebenzini yabo abasebenza khona.
Umnumzana Edwin Ndlovu yisakhamuzisa kobulawayo njalo ulilunga leMDC Alliance. Ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7. Seli kubonile na ukusema phepha ndabeni namuhla. Inkundla yezim live ithi umkhuhlane wesihudo oqhubeka ubulala abantu elokitshini leluveve kobulawayo ukhanya usuqhamukile njalo emalokitshini afana leCowdrey Park, Inkulumane, Donington, Old Magwegwe, emganwini Gwabalanda, Iminyela kanye laseRange Mall. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo walile ukwamukela ukuguqulwa kwesisekelo sombuso emhlanganweni oqhutshelwe kuleli dolobho izolo. Soko isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zethu.
Salubonani balaleli nabasakazi be-Studio 7, lono okhulumayo uGift Sonduku umfoka Ndlovu laphana ePlumtree endaweni yakoGambu. Ngikhothama nakuso isilo ubulelani kalobhengula ekamzilikazi. Basakazi bengicela lami ukuphawula kancane lapha ngendabeni kamakhubhe lochamisa. Hhayi, umakhubhe njengoba siyambona ukuthi usisebenzela izanu, akawathathe wonke ama-ofisi. Noma engawathatha wonke ama-ofisi, uchamisa i-ofisi yakhe ibe ngaphansi kwesihlahla, abantu vele bazomvotela uchamisa cause abantu bayamthanda, bayambona ukuthi ufuna ukuthi kona isibe libharethi isiphume ngaphansi kwesandla sencindezelo sezanu PF. Njalo lokho ukuthi ndlonyawazi amanye ama-political parties ebuya ngokuthi hhayi thina sifuna ukuxotsha amashona, sifuna ukuxotsha amashona. Leyo politiki leya ngeza ukubasebenzela. Kule qembu lapha eMzansi okuthiwa yi-Black First Land First, yathi fika yathi yona ifuni eqenjini layo abelungu ifuna ukubaxotsha. Lelo qembu labhanwa. So ipolicy yenu liyiqembu fanele lizibuze ukuthi kubo SADC, Africa Union, European Union, United Nations izayamkeleka na. Yiphi sponsors za kusponsa ubuya liphayibhalizime njengale ngoba manje siyambona uMalema uyazama ukuthi ama-Africa ebe united kodwa mayengezwa ukuthiwa iqembu lakho lile racism njengale liyabona ukuthi lathi siyagcina siba ngama-target la. So mna into umakhuphe kaqhubeke sisebenzela izanu kodwa izikumsezalo izomlaxaza.
Sarubona kuStudio 7. Hayi, inyuzi siyazizwa abadala. Ngisimayedwa igama Manyenyeza. Lento live tokade ikhulunywa ngendaba zeMDC lezanu PF amadoda bekhuluma lapho siyayilalela siyayizwa. Kodwa into leyi ekhona uChamisa vele ama office laso wakhe. UChamisa noma wavotela i 2 million yabantu ayisiki ukuthi kufanele athathe ama office angaso wakhe. Kusho ukuthi yena bayaqhaka ngoba into lena yona nge MDCT bona bayi MDC Alliance. I 2 million yabantu awusiki ukuthi ufanele uthathe i property ngasho yakho. UChamisa wafakwa nguMorgan Tsvangirai ngendlela engayisiyo wemthetho we MDC. I MDC inxa lingayikhumbula bafowethu ekufonyweni kwayo lizothola ukuthi kukhona okungahambi kahle phakathi kukaChamisa le MDC umthetho wayo ngunongwawo. Ukhuphe ngezindlela yebo lingamsola lithi uyithethe kodwa ulandele umthetho ngendlela ngoba into lana ibhilonga bona ayibhilongi uChamisa. UChamisa noma bavotela i 2 million yabantu ayisho ukuthi ufanele baqhwakhe into zabantu. Abafome abi party babe lama office zabo aqondane labo nothi lawana lana aqondana ngalabo. So lokho lingatsho lithi isekelwa izanu PF ngokuthiwa kusekelwa yini kodwa lokhana akukho emthethweni ngoba bathethe into engayisho yabo. Abazame ukwenza into eqondane labo. Okay, nxa singabuya futhi back sithi thina uChamisa njengoba iMDC yayivele ifonywe isilwa lezanu PF kaMgabe. UChamisa yena wayesiyadingani kuMgabe ngesikhathi uMgabe ekhutshwa National Army kungena umnangako. Ndiyakubona ukuthi kukhona ukuchamanzi phakathi kwalabo abantu labo.
Mina ngizubuhlungu kakhulu ngento eyenzakala kobulawayo. Ngizubuhlungu kakhulu. Into engizwisa ubuhlungu ngeyokuthi lokho esaphilayo thina sesize sesingaka. Kobulawayo akuzange kuke kunathwa amanzi ayingcekeza. Ayizange ibulawayo yanathwa amanzi ayingcekeza. So mina abantu laba abakithi abathona bekhala ngokuthi he uChamisa this, uChamisa that. Nguye phela kathesa ama-councillors wonke akhona ngawe MDC akhona kobulawayo. Yonke into ekhona kobulawayo MDC. Khathesi sokunathwa amanzi angcolileyo kobulawayo. Asebulela abantu amanzi kobulawayo. Akuzange kwayenzakala into enjalo kobulawayo. Sasikuzwele eHarare. Which means phela ngabantu abakhangelela ukuthi lezo zinto ziyenzakale la kobulawayo. Abantu bakithi asifundi. Abantu bakithi asivule namehlo.
Hello Studio 7. Hayi, inkinga nje, inkinga eZimbabwe lama politicians badlala ngathi impela. ngoba bayalwa bona vota noma ungavota kufanele ukuthi wabuvotele nangakwa street ngoba lomuntu la ivele bonke osopolitiki labo sebengenwe ezingqondo zala ama-president alapha eziba thina kumele siqunywe ilizwe ilizwe liqunywe amandebele ebewodwa amashona umebuya esindebeleni ebelepassport siqume ilizwe ilizwe lingaqunywa sesile mali yethu thina owethu upresident uzobebusa 3 years njengo amanye amazwe umuntu ukuthi ebuse 42 years ebuse ilizwe.
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Oke waba ngumcebisi kaMongameli Donald Trump umnumzana John Bolton uthi uTrump wacela uMongameli wakwele China umnumzana Xi Jinping ukuthi amncedise ukuze anqobe ukhetho oluzayo. UBolton uveze lokhu kugwalo lwakhe asanda kulwethula. Ipolisa elimhlophe elidubulela bulala onsundu eMelika umnumzana Richard Brooks kumalanga asanda kwedlula lethe seyicala lokubulala izolo. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Inani labantu ababanjwa ngumkhuhlane we-coronavirus liya liqansa njalo ezigabeni ebesezivulile. Izigaba lezi zigoqela iTexas, Arizona, Oklahoma lezinye ezijiyeneyo. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 120,000 eMelika njalo wahlasela abangu 2.2 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika umnumzana Timo Moringayi.
Sibona ama southern regions le west coast ngawuthwa ama cases eCovid ase phakama okwamanje sesiya kuma numbers aya kade ngathiwa sebecontainile but okwakathe sibona ukuthi abantu sebehlale 2 months 3 months ezindlini sebefuna ukuyegwejisa labangani lehlobo and siyabona ukuthi lapha esihlala khona in the south le west coast yikho kulama beach khona so abantu besebefuna ukuhlangana labangani babo labantu abasebenza labo sebehlale for 2 months yikho sokuhlasele futhi ukuthi iCovid lay ngathiwa isithelelana among friends, families, relatives labantu abangakwaziyo ngoba sibone omunye umama ekhuluma esithi they just went for a party of 16 last week and then itafula yabo most of them have the COVID disease.
Umumo unjani khona ngapho hlala khona?
Mina hlala eOhio in Mid America asila ma beach land but ugovernor walapha wayevele hambe phambili wavala yonke into except ama essential stores lesibhedlela.
Umkhuhlane lo awuboni yini uphambanisa ukuqhutshwa kokhetho?
Ngibona mina uTrump lo Biden there is another situation yokuthi kathesa abantu seba discover ukuthi kule Zoom le Microsoft Teams lama applications anjalo ukuthi you can do virtual rallies so amboni ukhetho lihluphakala sesifika ku November ngoba siyakwazi ukuthi sonke lapha you can request a mail in ballot and then we tumeze.
Umnumzana Tim Moringayi yisizalwane seZimbabwe esihlala khona pha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. inani labantu asebebanjwe umkhuhlane wecoronavirus eZimbabwe selikhwelile laya ku 401. Ababalisi sebale ukwamukela inyathelo likahulumende lokubakhwezela iholo nge 50% besithi ilokhu incane kakhulu limali. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke njalo kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.